yona ngokwayo kayisiyo kudla iuria yokuncedisa ukuthi inkomo yenelise ukugaya, yenelise njalo ukuthi zimunye ukudla okungabe kuphethwe kutshani, ikakhulu utshani obomileyo. So siyabe senze lokuthi siqinise amasotsha kumbe amabacteria ayiwona ancedisa isisu, inkomo esiswini ukuthi yenelise ukugaya ukudla, ikakhulu utshani obomileyo. So iurea ngiyaqonqosela njalo ukuthi kayisiyokudla kodwa yinto encedisa izifuyo, ikakhulu inkomo, ukuthi zenelise ukugaya utshani, zithole okunonisayo phakathi kwabo.
Kuyini ongakuxwayisa abafuyi njalo ngaphandle kweyuriya, yikuphi okunye ukudla okungaba yingozi nxa kungalandelwanga isilinganiso esiqondileyo?
Isixwayiso sokuqala ukuthi nxa uzasebenzisa ifeed leyuriya, kuvame kakhulu ukuthi isetshenziswa iletswayi phakathi kumbe umkhothiso wenkomo, ukuthi inkomo esikufuna ukuthi zikwenze ukuthi zikhothe kuphela, zingakhotha bese zincedakala itswayi labonabitabi labomabiko. But okwesibili sinanzelele ukuthi abantu abaningi kathesi bathebe utshani obusemabhelini. Utshani lokhu kwesinye isikhathi buza bukhethe amawaya, amathambo nezinye nje izinto ezingalimaza inkomo. Amawaya aletha lokho esithi i-heart rate disease, ukuthi uzathola ukuthi inkomo izadliwaya, iwaya-ke kayigayeke esiswini, izagcina ihlaba inkomo esiswini, izigcina iphazamisa ekudleni kwayo ngoba nxa iloko isidi yabe iqhamukala. So linanzelele ukuthi ngalithenga amabheli, ibheli lilivule lili-check-e ukuthi akula mawaya yini, akula mathambo yini. Amathambo alengozi ukuthi avame ukuthi abethele umkhuhlane othiwa i-botulism. Lo lubona ngokugxoza indenda inkomo, uyazibulala masinya-ke lowo. So ngenye into yokuthi kufanele siyinanzelele.
Umuntu engehlelwa yingozi enje, manyathelo bani angawathatha ukuze ahlenge izifuyo zakhe?
Xa khonapho ibona iqalisa ukwenza ama-symptoms, ugogo kade wabalisa ku-voice note yakhe, siyasithi thina kayidingele inkomo iviniga, ayinathisi iviniga. Iviniga iyanceda ukuthi neutralize kumbe ikhiphe ukuba kweyuriya ukuthi ilimaze inkomo. So ngcono abantu behlale belo viniga eduze, ikakhulu nxa bezafida ukudla okubhalwe ukuthi kule yuriya eningi. Ukudla okule yuriya balimi esikhathini esiningi aso kudla kokunonisa, yikudla nje ukuthi kudale iphango ukuthi inkomo ibisisiyathola utshani. So linanzelele khona lokho ukuthi lingafidi ukudla okule yuriya angani ukudla okokunonisa njenge-pensetin.
Ugogo uthi wazama ukunathisa inkomo zakhe iviniga lotshwala kodwa kwehlula. Utshwala buyasebenza yini njengekhambi?
Utshwala siqwayisa abalimi ukuthi babusebenzise nxa kuyindaba yokuthi inkomo mhlawumbe idle umkhawuzane. Utshwala yibo obungani bunceda ukuthi budilize i-poison evela kumkhawuzane. Kodwa for iuriya, ngiyaphinda njalo, for iuriya umuthi wokuqeda ama-symptoms e-uriya iviniga.